Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uma kuthiwa ke udemocracy kumbe intando yakaningi yiloko esikubona South Africa, akula muntu ngisho lo yedwa owashaya omunye. Sibona abantu bamabandla ehlukeneyo bezifakele izembatho zabo ngokwehlukeneyo, kodwa bephambana, behlabela besezandlani bephambana kungela ngisho oshaya omunye.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zichayela ihlombe uhulumende walelo lizwe lezizalwane zalo ngokuqhuba ukhetho abathi belukhululekile lungela kuqelibezela kanti njalo lungelahlakela.
Uhlupho lolu osekuthiwa isiwayo isingena emadamini bathinitini asitelaneni iqiniso la. Ikansi yakobulawayo iminyaka ethize edlulileyo ibhalele uhulumende incwadi icela ukuthi uhulumende ancedise ngemali.
Uhulumende uthi uphakathi kokuhlolisisa udaba lokuthi ingcekeza egoqela eswage kanye lemithi echithwa ngamankampani amakhulu kobulawayo igelezela emfuleni umguza oledamu elinathaleli dolobho. Osomabhizimusi, ingcwethi zenotho lezombusazwe kanye lenkokheli zamazwe achiyeneyo zithe gwaqa kwele Nigeria emhlanganweni omkhulu wezenotho oweWorld Economic Forum, kodwa uhulumende weZimbabwe kathumelanga muntu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezichayele ihlombe uhulumende walelo lizwe lezizalwane zakhona ngokuqhuba ukhetho abathi belukhululekile lungela kuqelibezela kanti njalo lungeladlakela. Izigidi zezizalwane zakwele South Africa bezifolile emzilweni emide lamhlanje ekhethweni lwezwe lonke lokuvotela uhulumende omutsha. Lanxa kuke kwaba lembiko yokwethuselwa kwabantu endaweni phose zonke zelizwe, kubikwa ukhetho luqhutshwe ngokuthula. UBenedictine Hlapho sipalolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lobanje ukhetho luqale sekuchaye ihola lesikhombisa ekuseni, kulabantu abedlula amachumi amabili abesebelindela ukuvota esikolweni seitekan primary school elokishini leSoweto kungakachaye ngisho ihola lesihlanu ekuseni. Ingxoxo ibisija kukanti kuqhunzwa lohleko ngesikhathi belinde ukuthi baqale ukuvota. Lalabo abeze begqoke izikipa zamabandla ezombusazwe ehlukeneyo phansi kwamabhatshi abo bebebonakala behleka ndawonye ngesikhathi bevota. Amapolisa abebonakala lawo egcwele ndawana yonke elondoloza ukuthula. Ukuphumelela lokuthula obekukulolu khetho sekuncinywe kakhulu izalwane zeZimbabwe ezisithi uhulumende wakwele South Africa, amabandla ezombusazwe kanye lezizalwane zaleli lizwe baveze ukukhula kwezombusazwe. Umnumzana David Makagula esikhulumeni sebandla leMatabeleland Liberation Front uthi lobanje kubele sehlakalo sokutshiswa kwendawo ezimbili zokuvotela kusenziwa izakhamizi ezifuna uhulumende athuthukise indawo yazo. Kuyabukeka ukuthi langesikhathi kukhankaselwa ukhetho, amabandla wonke abevunyelwa ukwenza lokhu ngokuthula.
Uma kuthiwa ke udemocracy kumbe intando yakaningi yiloko esikubona eSouth Africa, akula muntu ngisho lo yedwa owashaya omunye. Sibona abantu bamabandla ehlukeneyo bezifakele izembatho zabo ngokwehlukeneyo, kodwa bephambana, behlabela besezandlani bephambana kungela ngisho oshaya omunye. Kuyabonisa futhi ukuthi abantu beSouth Africa bakhulile kwezepolitiki emqondweni ukudlula mhlawumbe ngathi iAfrika yonke.
Okunyeke okunconywa izalwane zeZimbabwe yikuvunyelwa kwabazobheka lolu khetho abavela emhlabeni jikelele, njalo bevunyelwa ukufika loba kuyiphi indawo abayifunayo. Intatheli zindaba uNdumiso Mlilo uthi lesi senzo sikhombisa ukuthi bekungekho okufihlwayo.
South Africa itshengisile ukuthi bona banxuse noma ngubani akade ifisa ukuthi aphatheke kulolu hlelo lokhetho. EZimbabwe siyakwazi ukuthi iZimbabwe kulamanye amazwe eyathi kayiwafuni ukuthi abuye azokhangela ngezokhetho, okungathi khona into ababefuna ukuyifihla. Kodwa eSouth Africa bathe noma ngubani ofisa ukubona ukubuya azo phatheka kulolu khetho abone ukuthi luqhushwa kanjani ukhulekile ukuthi abuye azobona.
Umnumzana Magagula yenake uthi kunengi okungafundwa liqula leZimbabwe elizobheka ukhetho kwele South Africa ukuze nxa seliphindele ekhaya lifike lifundise abanye.
Sasibone kusitsha izimota, kubulawa abantu, kutshiswa abantu ngama-ayini, abantu bethontiselwa amaplastiki, kwenza udlame, kungenela amasosha etshaya abantu, kungenela amapolisa ehamba etshela abantu kumbe fosela abantu ukuthi ivotelane izano. Asizange sikubone lapha, asizange ke akula wona amapolisa ahambayo kumbe ama-roadblock afakiwe, abantu bazikhululekele.
Kulabantu abedlula izigidi ezingamashumi amabili lanhlanu ababhalisele ukuvota kwele South Africa. Kukanti impumelelo lokhetho ikhangelelwe ukuphuma ngomgqibelo. Ngimele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.